Chaka 21, sile extraordinary congress. Eyo ezahamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela icala leParliament nilazisa ukuthi hayi kuMDCC lohlupho lobukhokheli. Yikho ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalela incwadi sithi sengixotshelo wana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Nimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikile sekuthiwa mina sengixotshiwe eParliament. Lokho angikuvumi ngokuthi iParliament kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluhi le-MDC kayisapoti olunye uluhi le-MDC. Sakhuluma thina mhlaka-18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehlonipha i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labana yikho sebekwenzile otshamisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiparlamente akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu balukuhambisele phambili. Iparlamente kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini ngaqala ukubhala incwadi, khona sebethatha incwadi ebeya ngamuva sebeyiyo asebeyithatha bayisebenzisa.
Manje ubona ingani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idalele lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe atreatwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi amakhothi abone ukuthi lokho kwenze ngiparlamenti akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqali ukubhala incwadi libazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hayi vele uNkosazana Kube wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye emakhothi liyelungisisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhodi ithi esizakwenza, hatshi ukuthi yona iparlamenti sisiba yikhodi sisiba yiyo edisayidayo ukuthi hayi thina sizafeva i-MDC le singafeva i-MDC leyana. Kuthengisela ukuthi iparlamenti isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.